Akulasizathu esicacileyo futhi sebebasusa eChikurubi maximum sebebasa eHarare Central ngalaba abayisithupha abagoqela ubaba uTinos Nkomo, ubaba uLelson Ncube, ubaba uNkosinathi Ncube, uAkim Ndebele, uWelcome Moyo lo mongameli ichukuthwa umlotshwa. Kodwa isizathu esisizwileyo yikuthi kuthiwa eChikurubi maximum prison bebegcinwe kusel yezikliwe, kumbe ngithi abantu labana abakhangelelwa ukuthiwa abadangerous balamacala amakhulu uDiklas, esizwa kuthiwa ngapha eHarare Central Prison sebahambise kuma-cells okuthiwa kukuSiklas okunganeno masiqathanisa la kudiklas eChikurubi. Kodwa sesikuzwile ngamalunga ethu ahambe khona ngale phakathi kweviki ukuthi bayakhala laba abayisithupha abethu, bathi ama-conditions aseHarare Central Prison akhangeleke ukuthi awes kumbe alocuku okwedlula masiqathanisa lalapha kade bekhona eChikurubi.
Manje amagqwetha wona athini ngodaba lolu lokususwa kwabo emajele belokhu bebhodiswa?
Amagqwetha babugande abhizi ngoba kule appeal esathi amagqwetha wethu sicela asenzele yona e-High Court. Ngoba okokuqala sathi thina sifisa ukuchallenge i-conviction the sentencing yabo kusukisela begwetshwa okokuqala ngu-Magistrate uTabengwa Sengsta. Sathola ukuthi ukugwetshwa kwabo kwaba unlawful, sinanzelela ukuthi i-charge yabo bonke bengu-9 yaba inciting of public violence. Ungakhanyela kubo bonke bengu-9 silabadala ubaba uTinos Nkomo ulabo 70 years, ubaba uNcube uLivson ulando 60 something years, kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years. So okokuqala akuvumi ukuthi abantu ababotshwe bengu-9 benikwe i-umbrella sentencing and conviction, because akulandlela ukuthi bongu-9 batholakala besenza icala elifana nayo ngasikhathi sinye. So lokho ngokuqala ukuthi sithina i-sentencing yabo was done political rather than ukuthi yaba yinto esemthethweni. So ke amagqwetha ethu aphuza-ke ukuthola lokho okuthiwa yi-transcript from the lower court, iBulawayo Magistrate Court, kuyikuthi kathesi sikhuluma kanje baphezu kokuyenza i-appeal ukuthi i-sentencing ne-conviction leyi kwehliswe.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa baphethwe njani ejele khona ngale?
Babugande, isiphatho sabantu bethu laba abayisithupha lalaba abangu-2 abasala eChikurubi, ngoba umama uSibongile Banda lomama uBusimoyo basala eChikurubi, wathi laba abayisithupha yibo abahamba khona ngale Harare Central Prison. Isiphatho sabo asikhangelelanga ukuthi babe ngabantu abazaphathwa kuhle, ngoba okokuqala khona ukubasusa eKami Prison lasemlondolozi kwakutshengisela ukuthi bafuna ukuya kubahlukumeza emotional, physical, langakho konke ongakucabanga.